So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuMabasa 2022. Ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwaneza kwele South Africa elokitshini le Deep Skloot ngeviki edluleyo ukudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namuhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane.
Ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu, kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikaphezu. Yikho okungizwisa ubuhlungu. Ngiyayikhalela imuli yakonyathi ungakhona lapha. Ngikhalela lesizwe sonke sikamphakathi.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana leZEC ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo, njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula.
Balutshwana intanga ebesiyavota yokuvota abantu abadala, kuyinto kumele siyikhuthaze. Njalo thina sigibuzeki nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo, kuyabe kudingakala ukuthi engxanyizeki kube le ndlela yona le yokuthi kubizwe-ke labo bantu, kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo.
Ubikwa uphumelela umkhankaso wabesifazana okuncitsha omnyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bebhalisele ukuvota.
Obaba labo nxa ukufika kumudle wenza kwamsitho sitho omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanqathisa. Kodwa isiphetho silamuza siyabona sesike sahlela sibili ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le Deep Skloot ngeviki edluleyo kudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane. Amabandla agoqela eleZANU PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, lamanye abambisene umthwalo wokuvalelisa umufi. Kubika uEzra Chisa Spanda weStudio 7.
Abantu abedlula inkulungwane bathe gwaqa kobulawayo bezovalelisa umbudazwe. Kukanti zonke izikhulumi zisole kakhulu uchuku olwenziwe ngabambulalayo. Umhlaleli wasedolobho kobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube ubekhona laye kulumbuthano, njalo uthi abantu basemandebeleni bahlezi behlukunyeziwe.
Akala amaxeba ayenzakalayo ngeminyaka ka-1980s sakhala ngobandlululo ebesilwenziwa lapha ekhaya njengebulawayo nabathulele lokejeni. Abantu wethu bethi ukuphila ngaleyo kuhlukuluzwa behlangana lokufa khonapho.
Unobhala jikelele webandla leZAPU umnumzana Mthulisi Hanana uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezigangayo yizo ezibulalisa abantu abamsulwa njengomnumzana Nyathi.
Into eyenzakalayo ukuthi nxa kungaba labanye abalutshwana bethu abagangayo, abantu beSouth Africa bangazonda kabawubone umahluko ukuthi kulo muntu weZimbabwe omuhle kumbe omubi. Sonke sibababi njengoba lisazi ukuthi zonelwa mvuni. U-Elvis ufengelacala, kodwa bakhona balecala abangafanga kwafa u-Elvis. Ngasizamenini ukuthi sizibambe, sigobele umthetho, silandele imithetho yelizwe.
U-Senator Alice Dube weMathele North uthi ukhathazekile kakhulu ngemva kamnumzana Nyathi.
Sithi usathani owenza into leyo, osebenzisa laba abantwana ukuthi basibulalele abantwana njengenkukhu. Ungani uNkulunkulu engangenela? Ngoba uJudas Iscariot wathengisa uJesu ngasona esisikhathi. sisekhathini nje sokukhaya sikhaya ekhala khona sikhalela uJesu owabethelwa ngakona lamalanga elayizolo la umntanethi ubone ubobotshelwe ubulewe sithi uJudas Iscariot onjalo ungane ngazibophela njengoJudas Iscariot siyakwazi imisebenzi kaSathane siyakhala nomongameli uyakhala silapha nje simele umongameli
owazakala njengenye inkosi yamaNdebele Inkosi umzilikazi wesibili uthi kunini sizwe sihlukunyezwa okwezenzalo zezibabhe ziyefela kwamanye amazwe.
Ngikhangele ngaphelelwa, inhliziyo ibuhlungu, kodwa ngikhangele futhi ngibone ukuthi into yakhona kayikapheli sibani. Yikho okungizwisa ubuhlungu obukhulu. Ngiyayikhalela imuli yabo engathi kungakho ngilapha. Ngikhalela lesizwe sonke sikamthwakazi.
Umalume kamuyi uElvis Nyathi umnikazi Stanley Ndlovu ubonga abantu bonke abancethe umdeni wakonyathi ngesikhathi sokufelwa kwabo
ayise simbekile umzulu wami sibonga ubulawayo ngokusukuma kwakhe esiba ezokuba lathi ngesikhathi sobuzima bungaka ikho ke sithi thina inkosi libusise abantu bakithi lonke Zimbabwe yonke Labavela eSouth Africa siyababonga kumahlaya ukusilethela umdlulu kamazazi sizwe sizombeka lapha siyabonga abantu bakithi.
Umnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa zimethe samlando wokuthi ngoweZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaye ngamatshe, bamlimaza, wafaka buhlungu, bamthisa uNyathi. Mimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana le nhlanganiso ebona ngokulawula ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ngenhlanganiso yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula ukuthi lapho kule ngxabano kulungiswe ngemfanelo. Umanyano lo ukukomiti exwayisa amabandla ezombusazwe ngokulondoloza ukuthula lapho kuqhutshwa ukhetho e-multipartilizing committee elawulwa yi-ZEC. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections kumaviki ambalwa edluleyo. Inhlanganiso ye-ZEC ikhuthaza abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota kuhlandla lesibili le-mobile voter registration exercise olusaqhubeka njalo ithi Indawo zokubhalisela azivalwa ngaleli kefu lephasika. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda.
Besihlangana laba meli beZEC eMathebeleland South, sisiyaba qoqisana labo ngalokho okungenziwa njengobukhetho solwedlule. Siyananzelela ukuthi thina besisebenza leZEC ku multipartilizing committees zabo lapho esihlanganelana khona lama political parties ikakhulu thina sibakhuthaza njalo sibancedisa ukuthi kambe nxa besenza ukukhankasa kwabo bangakwenza njani ngokuthula njalo lokuthi nxa kube lezinto eziphambanisekile abazibonayo singaxoxisana njani kulokuthi siqalise ngokugijimela kuma newspaper kumbe ngokulwa singaxoxisana njani sithola indlela eyokuthi njengoba sonke singabantwana beZimbabwe yiphi indlela esingayithola eyokuthula eyenza ukuthi kungabi lokudlangudlanga kungabi lokulwisana
kuyini lena elizibonele khona ngokhetho lolo olusanda ukwedlula lingathi luqhutshwe ngemfanelo yini kumbe kuningi okufanele ukuthi kuhlolisiswe
sinanzelela thina ukuthi njengoba ukhetho soluphele kube khona okunye sikubonileyo esikhuthaza lathi ukuthi iZEC ingayenza ngcono yikho okunye kwakhona esikunanzelelayo njalo isikho nje singathi ludubo leZEC ludubo lelonke amaZimbabwe sinanzelela ukuthi balutshwana abantwana intanga ebesiyavota bekuvota abantu abadala ngakho kuyayo into kumele siyikhuthaze njalo thina sithi kuZEC nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo kuyabe kudingakala ukuthi engxenyize kube le ndlela yona le yokuthi kubizwe-ke labo bantu kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo kungaphi lapho izekhe engakulungisa khona ukuthi kodwa kuba khona ezinye izinto eziyabe engxenyezi senziwayo ukuthi akulakuzwisisana kuzange kukhulunyiswane nxa izekhe sizichasisa lezo zinto engxenye abantu bangakubona ngenye indlela ehlukeneyo akudingakala ukuthi izekhe ibisisilwa lalabo bantu, kodwa kumele ukuthi ithole indlela yokuthi kuxoxisane. Ngakho-ke thina sikhonapho njengabafundisi ukuthi sincedisane nini, ukuthi hhayi asikhulumisane nini, sitholeni indlela engasuthisa wonke umuntu.
Lowo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda zitshayele ihlombe inhlanganiso ezimeleyo eye hand in hand kulandela ukugqiba kwayo inhlelo zokuthuthukisa usomabhizinisi abasacathulayo kulesi isiqindi. Izakhamizi ezixoxe lomsakazi weStudio 7 zithi seziziphilisa ngalezi nhlelo njalo sezisenelisa lokuthola imali yokufundisa abantwana. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Osomabhizimusi abasacathulayo abamaphandleni abaxoxe lomsakazi weStudio 7 bathi kuningi abakufundiswe inhlanganiso ye-hand in hand kwezamabhizimusi, kungakho sebesenelisa ukuziphilisa kanye lemdeni yabo. I-hand in hand inhlanganiso ezimeleyo encedisa kakhulu abesifazana labasakhulayo emaphandleni ukuze besungule amabhizimusi. Unkosikazi Gugulethu Ndimande olilunga lenhlanganiso ye-Green Pastures Livestock and Broiler Association kuwadi 6 enxameni eKwana North uthi ibhizimusi yabo iyayikhula kusukela lapho bebambana le-hand in hand.
Siyachaya ama-savings ethu ngezinyanga nezinyanga ama-R100 ayazala 20 randi nxa uyibolekile. Indaba le MLP imali abasinika yona sayisebenzisa kuhle kakhulu ngoba basithengela iinkukhu eziyi-450, basithengela ukudla 20 bags, basinika nemithi. Khathesi nasikhangele from 2019 to now sile nkukhu ezimore than 1,000 esikwazi sizifuye. Sisebenza nge-upmarket ngoba sile certificate of incorporation, sikhangelele ukuthi sijoyine i-VAT nathi sibe ngabantu abaphumelelayo.
Unkosikazi Philippa Ndlovu unobhala wenhlanganiso ye-Arise and Shine kuwadi 16 emapato eKwanda South layo uthi imfundiso abayithole uhlelo lwe-hand in hand isithuthukise impilo zabo njengabesifazana bemaphandleni.
Hlelo lelo lisincedise kakhulu embulini zethu. Abantu bethu sesikwanisa ukuthi sibabhadalele isikolo bangaxutshwa, njalo siyakwanisa ukuthi sizithuthukise njengabomama sihlale sibhizi kuma-businesses.
Ukansila Mkhalipe kuwa-20 eKwanda South uMnumzana Joram Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lithole ulwazi olujulileyo kunhlelo ze-hand in hand.
Nginanzelela ukuthi ekusebenzeni kwe-hand in hand isebenze kahle kakhulu. Akula wadi lapho isebenze khona okuba lensolo, ifundise abantu ukuthi bazenzele bona ngezandla zabo ukuthi bayenelise ukufuya imbuzi, bethengisa bayenelise ukufuya inkukhu, bayenelise ukuthi balime imibhida. Konke bakwenzile sebese kusibangeni esikhulu kakhulu esihle kakhulu.
Unkosazana Onami Dube ongumqondisi wezokuthuthukisa kwamabhizimusi asacathulayo e-hand in hand uthi bayajabula njengenhlanganiso ngomsebenzi abawuthiye bewufezile esabelweni sezansi emandebeleni.
Sisebenza kuma-districts angu-7 angama-tech linkages project ekhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi amancane akusomabhizinisi esisebenza nabo. Injongo ye-market linkages project ibiyikuthuthukisa amabhizinisi amancane, sikhangele kwezokuthengisa nokuthengiselana. Sikhangele ukuhlelo sokufika emaphetheleni, kukhona esikunazileleyo, sixoxisana nama-stakeholders ku-review meeting ekade silayo eGwanda district lapho abatshengise khona ukuthakazelela uhlelo ngoba bebalise ukuthi sebelobudlelwane thize lama-value-chain actors abasebenza labo kuma-businesses abo.
Kusenjalo amapholisa aseveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labantu ababulalana kungelasizathu kulandela ukubulawa kwamnumzana Praise Momoyo ofumugwe ngolwesithathu ngemva kokutshaya kwakhe ngumphakathi etshwaleni eManama wayabhubhela eGwanda. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena ukhuthaza uZulu ukuthi engasebenzisi udlame ukuxazulula inkinga ngoba iningi labantu lifela amafufu. Ukubulawa kwamnumzana Moyo kulandela ukubulawa kwamnumzana Justice Dingube Mashaba kumavika amabili edlulileyo esetheswa icala lokutshontshwa ababhemi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indizamchina zeRussia izempi zibombe eleli. Inhlamvu zazo zatshaya leKyiv namuhla kulandela okwathiwa yiMoscow ukuthi izasebenzisa izikhali ezihlasela kude emadolobheni eUkraine ngemva kokuba umkhumbi walo oyiBlack Sea Fleet ucwilisiwe. Umanyano we-United Nations ngolwesine uthe usunikeza imali efika amadola ayizigidi ezilikhulu $100 million ephuma kwisikhwama se-Central Emergency Response Fund eyokuncedisa izigidi zabantu abalambayo eSouth Sudan, Somalia, Sudan, Nigeria, Kenya, Ethiopia neYemen. Ngelichiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani zolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatifeleland South edalele iParliamente engoyibandla le-MDCT. Sihlaziya induku ezibhekane lalesi sigaba. Ubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abasakhulayo besigaba seMatabeleland South bengabhalisele ukuvota ngobuningi?
Ngiyabonga Chris. Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibilutshwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi Chris, akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi na umntwana eqeda nje ihome, for abanye abaqedi bayathi kubo form 2 ngasayanga egangeni kuyadeketha uhle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi ngoba yiwo uphela umsebenzi umuntu angawenzi ngoba sebebona uthivini kathesi abahamba kuma-universities abangama-graduates basebenza umsebenzi yena leyo okuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide.
Ake sikhangele olunye udaba oluthiwa lwahlupha isigaba senu seMatabeleland South lesi ngesikhathi kakhulu ngesikhathi se-COVID abantwana bengasayi ezikolo. Sizwa kuthiwa abantwana abangamantombazana abaningi bagcine bezithwele ngenxa yokungayi esikolo. Kuludubo olunganani kumbe ludubo lokho luqhubekela phambili?
Chris, le ndaba sesikhulume ngayo sadinwa ngoba into yena leyi yebo ye-COVID yayenza inani laba phezulu kodwa into yena leyo yokuthi amantombazana ayazithwala yinto ebhahe kakhulu endaweni especially endaweni yethu yeGwanda ngoba ungakhangela yikho kulama-artisanal gold miners amaningi ababe besemba izinto ezinjengegolide so imali bayabe belayo bayabe yengabantwabethu. Ungangena even ngasese ungasi-COVID ungangena endaweni zokuzithokozisa uzathola ukuthi khona iningi labantu ngabantwana abancane abakhona phiyana and ngabantwana abalokhu besasezikolweni. So into le inzima ukuthi uyimise kodwa-ke into edanisayo Chris ukuthi njengephalamenti kuyaba leminye imithetho eyabe izama ukuyenziwa ukuthi imise lezi zinto kodwa abantu abayemukeli. Kulesi ndaba esake sabhoda ngayo sikhuluma ngayo indaba ye-access to services ukuthi sasekukhangela ukuthi khona kuyini okungcono ukuthi sivikele abantwabethu kulokuthi sibayekelele njena emlonyeni yengwenya kodwa abantu bala bathi hhayi thina kasifuni ukuthi abantwabethu be-access-e ama-services lawo angabaziyela ezindeni ezinhlelo ezinjengazo lezi. So kuthiwa kube nzima ukuthi thina njengabantu bomthetho kumbe njengabantu abangama-political leaders singenza njani. Kodwa hayi kube ludiko olukhulu sibili, abantwana abancane sebengabomama bezindlu and siyakwazi ukuthi into leyo ayifiki kathana. Umntwana uyahlala isikhathi esincane, afika isikhathi esincane acoshe ngapha selo mntwana, ngapha kasaya esikolo, ngapha kula msebenzi. Into yangikhona ezelile ubhizo elizahlala lukhona ezengokuthi ngafuna ukuthi si-ede ukuthi sikufake kube ngumthetho ezinye izinto ezingavikela abantu abethu.
Kule sinye isikhathi esike sezwa njalo ukuthi kulolunye udubo eMatsouth kakhulu okuthiwa khona ubaba uyabe esebenza eGoli, umama esale esenza ukuganga. Kuludubo lokhu lukhona yini kumbe ludubo solwaphela?
Hayi, lokho angeke ngikutsho sibili ngiqiniseke, kodwa ezindabeni esiyake esizi kathi angila evidence, but siyake sibhodi sikhuluma nabomama sithini. Hayi, omama kwesinye isikhathi nje babe bekhuluma behlaya ukuthi handi nawe uyakwazi khona nxa ungumuntu, ngoba kwesinye isikhathi ubaba uyahamba ngo-December, uyabuya ngo-December kanye. Yikho umama abona khona ubaba abesehamba umnyaka wonke, ubaba emelele futhi ukubuya ngo-December. But bekusokho babehlala ngakhonokho Chris ukuthi ngabe kuthiwa ilizwe lethu liyaba ilizwe labeli njengamanye amazwe, abantu obaba bathole imisebenzi khonapha, kube njengakudala ukuthi ubaba wayesibakho emsebenzini Monday to Friday, Friday ntambama agade ibhasi ayebona umama ekhaya. Ukuthi ngingathi liqiniso sibile elipheleleyo, hayi angilabo ukufaka ngakho, but nxa sithi kuma-meetings sake zizizwe njindalo ezinjengazo lezo zivela njalo zikhulunywa kabanzi phakathi komphakathi.
Lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatabeleland South edalele iPhalamende engwebandla le-MDCT ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign, olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani, lona olukhokhelwa ngabesifazane.
Umkhankaso we-hashtag Be Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu, ngokuba kulabantu abaningi ababesithinta usokudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manje sokungene i-second phase, abantu labana sesibalandela ngokubafonela, ngokwasendela ama-messages, sibabonisa lezi ndawo eseduzane labo lapha abangaqonda khona ukuze bayi-register. Njalo nje siyalandelela kubomama lapha ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhubele i-campaign at household level. Njengoba sathi lapha ekuqaleni ukuthi i-campaign leyi ithagethe izimuli ngezimuli, okutho ukuthi at household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana si-register kusigaba ngesigaba, siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke kumbe abemuli yakhe yonke kumbe abakulele khaya ku-household bonke babe-registered. Omama yebo kambe manxa sisitsho i-strategy sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuni ukuregister ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani into nje elobubhanxathize, kodwa bayathuka ubana hayi abantwana after ungavela ukwenze kanye kabili umntwana uyaphakama ahambe eyiregister. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo manxa ukufika kumudle wenza sitho sitho omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanxathize. Kodwa isiphetho silamraza siyabona sesike sahlela sibili ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Iningi belikhanga i-issue yezithupha So ukuthi ngathesa izithupha iregistry la iprogram ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha after this calculate imuli ngemuli kuzahlala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi qhubekile luqhubeke kahle no 2 registered voter ezindlini wonke umuntu abe registered okuyinto e positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu lapho sifica khona kulabantu ababuteneyo siyawuqhuba umkhankaso lo mkhankaso kaso wami kuphela umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqhakathela kwakho nokulaye lapha akhona ahlangene khona labo mama abaningi layo uyayifuqa it household level ngumbe lapho kulabantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile asengibone lo mama abathizi ngingabona umuntu mama la efuqe etshona ibhasikili kwenye ilokishi imemeza la esithi kokona hey wonke umuntu kahambe eregister ngabona umkhankaso ukuthi uhambile wonke mama semekushuta esigabeni sakhe iluzi liyahamba lifinyelele kuye wonke umuntu
kahle kahle liuqhuba njani lo mkhankaso njalo liuqhelisa njani
umkhankaso lo sesiwukhuphukele kuzinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela kathi sesikhangela one informed member at household level okutsho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogombe okhulu kumbe intsha ezwisisa kabanzi ngokuqakatheka kokuba i-registered voter langokuqakatheka kokuba nabantu bathathe ilungelo labo lokuvota emulini kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered solongele 18 years and above ngakhula semaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi abantu bawuqhuba kahle lathi lapha emalokithini lokho siyasiqhubeka sithageta different groups of people nasemachurch muntu la kuma-youth programs achurchini enje ayenziwazi ama-youth siyafika yibo sibatshele sibatshele ngokuqakatheka kokuba-registered njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered
balamukela njani emaphandleni njalo yiziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka
sithanda ukubonga kakhulu ngendlela uhlelo olukhankaswa ngakhona kwabe izindaba la ku-social media abantu bonke beliqhuba hayi asiqhubeke ngisenzela ukuyasinceda ukubana iMathabeleland region ingabi affected ngokubana iregister lama-constituencies yibo kambe kuningi okubeziba abantu bengabi ne-interest okubana baregister ngoba babonile ubana kade bevota beregister eMathabeleland isemuva vele inhlelo zikahulumende bahlezisayele emuva the feel sidelined so yikho abaningi kade bengathakthi lolu uhlelo ngendlela e-right but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibatshela ukubana wonke umuntu kangene kule iprogram unganani yikho ubana kuse kube nganeno ngokwamanxa singayekela siyekethise still inhlupho zalokhu sikhala ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana siregiste silenze bese sikhala ngokuthi uhulumende kasibone kodwa thina okwethu ekufuze sikwenze sokulubuye ama-s d f funds lathi sithole ngokufananayo njengakwezinye izigaba lakwezinye ama-constituencies like Mashingo Harare kufanane singakhali ngokuthi sibalutshwana ngoko aba-apheya ku-voters registration kodwa sibaningi on the ground because kuyasi-affect
lo nkosikazi Cora Ndebele umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe be a registered voter campaign ebesixoxa laye ekwaBulawayo. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Skloot ngeviki edlulileyo kudlakela olwaluqondise kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha koBulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane umanyana wenhlanganiso zokholo lwesikristu owezimbabwe Christian Alliance uthi ulokhu ukhulumisana le-ZEC ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula umkhankaso wabesifazana okuncitsha umyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota ubikwa uphumelela silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.